Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuMfumfu 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani.
Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngo-2023.
Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna the first priority ngeyokuthi bakhiphe izani.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela nhlawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Wathi bafika phose 192 bahlolwe batholakala belegcikwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo siwabulala abantu abedlula 4,000 lengxenye elizweni 4,648 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi kulabedlula 132,000 asebehlolwe kusukela ngaleso sikhathi batholakala belegcikwane leCOVID-19. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula 125,000. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula 125,000. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula kancane izigidi ezintathu 3.2 million. Kuthi asebehlatshwe esibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Abantu abaningi eZimbabwe sebewazi umkhuhlane weCOVID-19. Ake sizwe uEzra Chisa Spanda eqoqa lamanye amadoda amane eBhinga.
Corona yena zange ibe khona
ngayo la.
Akula muntu ofa ngayo la.
Hayi,
zangifika. Lokugula zange lizwe.
Akasezwa nje ukugula esibhedlela khona ukuthi abanye bakhona
abantu. Esibhedlela seBhinga.
Hayi, seKariyama.
Oh, Kariyama.
Yeah.
Kodwa zange likubone le.
Hayi.
Vele loko twa ama mask hayi zale le.
Hayi,
lifaka na mapolisa kuphela.
Ha, ama mask tasifaka.
Hayi, ngiyafaka nje boya, ngiyarithi yachisa.
Yachisa nje. Kodwa la uthelpha selahlatjwa.
Yeah.
Lahlatjwe injection leya. I vaccine.
Yeah.
Okay. Amna nda batonga le midi phela lo kana kubulala
nomuntu. Ngathi bayo wazinga nje zvita oke angathi ngathi watovela mulawo.
Eh?
Ngathi watovela mulawo.
Lapha
lizwe intatshele izindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Spanda. Ekuqala labantu eBhinga uhlelo Zimbabwe Today asiphoqeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Ibandla leMDC Alliance lithi eleZANU-PF liqhubekela phambili libavimba emaswingo lapho bafisa ukwenza khona imihlangano lozulu. Lithi kulabatsha abambalwa abathunjwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba bakubandla leZANU-PF abencediswa ngabanye abadlelana lohulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakale ngesikhathi lumemetheka udlakela emasingo lapho umkhokeli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ebhodabhoda kulesisabelo ekhuluma loZulu. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yokuxhumana yeTwitter othi kuthunjwe abanye babo egudu abatshaywe ngabacathengelwa ukuba ngabalandeli bezanu-PF lapho uChamisa akade lomhlangano lezakhamizi. Isikhumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponyati uthi akulambiko oveza ukuba kuthunjwe u-Arnold Batirayi lo-Admire Mfamba egudu. Kusanda kwenzakala phose okufanayo eNamwana Goth Point leBikita lapho uChamisa avinje khona ngabasekeli bebandla elibusayo. Omele ibandla lezanu-PF umnumzana Patrick Shinamasa uvumile emhlanganweni ekhuluma lentatheli izindaba ukuba abasekeli bebandla elibusayo bavimbe uChamisa ukuba akhulume labo ngenxa yokuba ibandla le-MDC Alliance bathi lalethela eleZimbabwe izijezo zenotho. Ekhuluma ngesehlakalo esenzakele namhlanje umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe ibandla lezanu-PF liyesaba uChamisa ngoba uthandwa ngabantu.
We, the MDC Alliance and the Progressive World and Civic Society, we unreserve.
Njenge-MDC Alliance siyasola okwenziwe yiZANU-PF labantu bayo babhidliza isisekelo ngokuqhubeka besenza udlakela esabelweni seMashingo.
Pertinent issues with the community.
Umafa uthi ibandla leZANU-PF kalisoze liphumelele kulokhu ngoba uZulu weZimbabwe uyamethemba uChamisa njalo nguye yedwa ozalungisa ukuhlupha abantu.
We are not surprised by this naked violation of the constitution.
Akusimangalisi lokhu abakwenzayo ngoba vele ngumkhuba weZANU-PF. Singakhumbula bake bazama ukubulala ubaba uNkomo ukukhethwa luka-1980 khonale eMashingo.
Dr. Joshua Nkomo.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo umsekeli wohlangothi lwabatsha olubona ngomsebenzi kubandla leZANU-PF uthi akuladlakela eZimbabwe.
Hayi, vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele Zimbabwe kulobudlwangudlwangu.
Engcweti kwezombusazwe uNkosazana Patience Sibanda okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe seliphakathi kwesikhathi esinzima ngoba sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Already kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kume njani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani. iZANU-PF siyibona ngodlame.
Loba ebhekane nodlakela uChamisa uqhubekela phambili ngemihlangano yakhe emaSwingo lapho axoxa khona labantu ngokumele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abalandela ezombusazwe bathi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 nxa efuna ukuthi kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bathi amabandla aphikisayo amaningi angeke asuse eleZANU-PF embusweni ewodwa, ngakho-ke kuqakathekile ukuba asebenze ndawonye. EMathibeleland kulenhlanganiso ebunjwayo ebizwa ngokuthi yi-Freedom Alliance efisa ukuba amabandla aphikisayo amanyane. Omunye wabamele inhlanganiso le umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi inhlanganiso le ihlose ukumanyanisa amabandla aphikisayo abehlanganiso ezizimeleyo labanye ukwenzela ukuba badonse ndawonye ngesikhathi sokhetho.
UZulu wakithi-ke wavumelana mhlaka 9 kusiya kumhlaka 14 emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthiwa yi-Phutheho Convention ukuthi asihlanganeni sonke. Lubumbano olungajwayelekanga ngoba lubumbano oluthi oluhlonipha umuntu olulethwa ngabantu, ukuthi-ke ayisiso sikhathi sokuthi kuza kwenziwa ama-political parties amatsha. Yikuthi wona lawa khona kawamanyane lezinye inhlanganiso loZulu kwenziwe into eyodwa. So leke kuthi ukuthi yinkalakatha yomnakano wokuthi okuhlanganisa wonke umuntu wakithi.
Uthi okwamanje kukhanya amabandla aphikisayo efuna ukungena ezimele kukhetho oluzayo okungenza ukuba kube nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF.
Amabandla akhona okwalesi sikhathi awatshengisi elomvamvithi lomdlandla wokuthi angakhulula abantu bakithi. Njengoba kuyiwa ku-election ukhetho luzayo, bachithekene bale, abanye bayakhamana bayadonsana babathelana inhlabathi emlonyeni, okutshengisa ukuthi vele kayikho into angayenza lawo mabandla ngaphandle kokuthi ke abambane. UZulu wakithi ke sithe nxa sixoxa wakhalela ukuthi ufuna ubambano kuphela, kukho okunye akufuna ukuthi uma kulomanyano kulobumbano, yikho uZulu ke akufunayo khonoko.
Unkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe ezimele uthi kumele amanyane amabandla aphikisayo ukuze kususwe elezi ZANU-PF embusweni.
Kuright ukuthi ama-political parties ahlangane. Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority ngeyokuthi bakhiphe izano. Then from there basebekwazi ukuthi izano nxa isiphumile sebehamba ngendlela ade bevele bebuyela amaphathi nabo ngendlela ade kungama structures angkhona. So is the only, I think is yinto eright ukuthi sibili bayenze. Although i-MDC phela mbonane siwine about 5 times ama elections noma nje bengakazi banikwa ichance. So because of that ama numbers lawana ama elections lawana they can be manipulated nxa ukuthi ama votes akhona echiyana kancane. So at least nxa ukuthi ama party wonke angahlangana abese siba against iZANU-PF kwenza ukuthi ama numbers angkhona abengasakwanise ukuthi arigwe vele babengasakwanise ukuthi bawarike. So yinto eyenza ukuthi khona at least nga ukuthi ama parties ahlangana njalo inkokheli zama parties wonke bangahlangana bona ngokwabo ngobuningi babo, umuntu lo muntu le strength sakhe. So bengahlanganisa konke ama ideas abalawo bawafake phansi babe yimbumba. For instance iMDC ingahlangana lemthwakazi, imthwakazi izatshela iMDC ukuthi kumele ukuthi emathebhelelenzi ime njani.
Kuningi okufiswa ngabantu eZimbabwe kodwa kukhanya engani amabandla aphikisayo afuna ukuzenzela santando ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council iqhuba uhlelo lokuhlola uZulu imvukuzane yebele kule viki kungelanhlawulo. Kusenjalo iCouncil yakoBulawayo yamukela izipho zendawo zokuhlahlela izibi ezamabhini. UBathobile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe National Family Planning Council iqale umkhankaso wokuhlola imvukuzane yevele ngomvulo. Ikhangelelwe ukuba izaphetha uhlelo lolu kusasa koBulawayo esibhedlela sempilo kanye laphakathi kwedolobho eLister Clinic. Umkhankaso lo wenziwa kungelanhlawulo. Inhlanganiso le ithi iyahlola kuphela hatshi ukwelapha abantu. Nxa umuntu engatholakala elemvukuzane uphiwa incwadi elempumela yalokhu okumele ayinikeze izibhedlela ezelaphayo kumbe kunhlanganiso eziphathisa uZulu ekwamukeleni isimo sakhe. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa ngokujulileyo ngalokhu.
Silomkhankaso omkhulu kimhlaka 11 kusiya ku-15 lapho siyabe sihlola khona lokufundisa ngomkhuhlane wona lowe cancer of the breast kungelambadalo. Kube kanti ngokufanayo sixwayisa nge-cancer of the cervix, le-cancer of the prostate. Silezinye inhlelo ezabe sizinikeza mahala, isana press injection, family planning, amaphilisi awe-secure anathwa ngomama abamunyisayo, i-loop liyabe lokuthola mahala, le mfundiso nje yonke lemibuzo elilayo wozanini sizo kwayisana sindawonye.
UGwafa uthi inhlelo zabo lezi kazibangeli imvukuzane, ngakho ke uZulu kakhululeke azisebenzise.
Siyakwazi ukubana kunzima ukuthi abantu bamukele ukuthi balomkhuhlane onalo. Yikho umkhuhlane umemetheka, abantu bethatha isikhathi eside bengahlolwanga, abantu kabahlolwe masinya. So thina njengeZimbabwe National Family Planning Council we do ama examinations, singahlola sesuku refer kuma organizations esebenza lawo abaza kusupporta.
Unkosikazi Ruth Zulu, umhlali wakoBulawayo wayo ohlolwe kungelanhlawulo empilo hospital, ujabule kakhulu esizwa ngohlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo.
IZimbabwe National Family Planning Council isisize kakhulu, senelisile sonke esingelamali ukuthi siyesizakala. sihlolwe.
Isihloko salonyaka sokunanza inyanga ye breast cancer month sithi Buddy Up to Beat Breast Cancer. Kusenjalo, ikhansili yakoBulawayo namhla yamukele amagabha okulahlela izibi amabhimu. Unkosikazi Sibusiso Chuma obekhulumela iClean Box uthi inkampani yabo igxile kakhulu ngezokuhlanzeka, ngakho ke bakubone kufanele ukuthi bancedisane le City Council.
Sibone kumqoka ukuthi siphathelisane le Bulawayo City Council ukuze sincedisane endabeni zokugcina iBulawayo yethu ihlanzekile.
Umnumzana Mlandu Ncube ongumsekeli kaSodolobho uthi abantu kumele bancedisane le council ukwenzela ukuthi bagcine idolobho lihlanzekile.
Sithanda ukubonga abe Clean Box Zimbabwe ngokusipha amabhini okubana silahlele izibi, njalo siyathemba izakhamizi ezizasebenzisa indlela ephakemeyo. Sikhuthaza abaningi bonke abenza imisebenzi njengabe-clean box ukuthi kabasincedise njengedolobho, njalo sikhuthaza izakhamizi zethu ukuthi zithenge ama-product e-clean box.
Inhlanganiso ye-Clean Box isebenza ngezokuhlanzeka njalo isenza imithi yokuhlanza ezindlini kanye lemahofisini.
Ngimele Studio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhlanje uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sikhoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okubhekane labomama. Siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Uhuru Kenyatta ukwele Melika lapho akhulumisana khona lomongameli Joseph Biden ngobudlelwano belizwe leKenya leMelika. Isikhulumeli sikaBiden sitshele intatheli zindaba eWhite House ukuthi uKenyatta uzaxoxisana noBiden ngezombusazwe lokunye. ITaliban ithi ilizwe leChina lifisa ukuvula amabhizimusi amaningi kulelo lizwe abiza amabhiliyoni ambalwa amadola. Ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uZabilo Mujahid uthi eleChina lithi liza kwenza lokhu nxa kungeladlakela kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. URia William Nyuyada odabuka kwele South Sudan olwela ilungelo loluntu ngomunye wabathole isicoco esilohlonzi lonyaka ese-Amnesty International USA esiphiwa abalwela ilungelo loluntu. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi uyayuda usebenza kunhlanganiso ye-Crown the Women South Sudan. Imota yosaphethe isikhundla somqoqi wenhlelo zebandla le-MDC Alliance kuhlangothi lwabatsha uMnumzana Lovejoy Chidengu ibikwa ijawe yagqekezwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kogudu esigabeni seMaswingo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu kulandela ukutshaya kwezimota ezikhapha umkhokheli we-MDC Alliance kulesi sigaba. Udlakela lolu solutshiye abantu bezibuza ukuba sikusiya kufika ukhetho ngomnyaka ka-2023 kuza kuba kunjani. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Joyce Ngwenya endawonye lolandela ezombusazwe uMnumzana Cassius Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Kuzoba nzima baba kutsho ukuthi kulolu khetho lwenu ngoba makathi sisasalele nearly 2 years ulisiye kuma-elections sokuqala ukuba no-violence enjengaleyo kutsho ukuthi siyafakalesa isikhathi lesana kuzawube sokukubi kakhulu ngoba amabandla athengisa ukuthi azimiselanga ukuba le-tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile. So amabandla afuna ukusebenzisa ubudlwangudlwangu kakhulu ibandla elibusayo. Singazi le bandla eliphisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kathi-ke lalo eliphisayo alikho msulwala kakhulu kwezinye indawo. So kuzoba nzima ukuthi mase kukhetho zolusondela zolusuba seduzane awonisebezavota.
Ye, Mnumzana Ngwenya, wena ubona njani nxa sikhangele sokwenzakele?
Phela kwakathesi nje angizwa abaningi besithi khona umkhankaso singasiqalisile, kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu be-izizalwane zezimbawo zilokuhlupheka okuningi kakhulu. Abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-ABC laba lezimali zakhona akula ibandla elibusayo kuyaxathana phakathi kwezanu umnotho welizwe kawumanga kuhle. So yikho ngibona ngathi okwakhathesi nje abantu bengakhuluma abakat loku jiga chengse na duchi abab ya kutuwa vengo ndo maizana nezo zuzo violence kwa muto kutuwa asikia chiti kuta wenda gara asikia ngini
Mnumzana Mpofu ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho
kungaba njalo baba ngoba iqiniso ikhona ukuthi i-ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela baye batholakala emaphandleni so ma sebethola ibandla eliphikisayo ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona bona baba lokwethuka okukhulu so ma besethuka bazorejecta ngokwenza ukudlwangudlwango bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifiki ebantwini balo ngoba ba-MDC ingafika emakhaya abantu bemakhaya ma bengayithathi i-MDC bayivotele i-ZANU PF liyabe kuphele ngayo ngoba yona igcile emakhaya so i-ZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisa indlela engayisiyo and they are not baconvince abantu basebenzisa udlame of which into embi kakhulu kodwa kuyatshengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi i-MDC ikhampeni emakhaya
ye mnumzana Ngwenya ngibuye kuwe wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini thina sibone ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe ukubona njani wena ke
phela siyazi ukuthi singaze sinandelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqondane lokhetho ozek singaze sinandelele i-public media i-ZBC amakolotsha izinduna kungathi mina ukwethiwa kwe-ZANU PF kungaba kulutshwane ngenxa yokuthi bona vele bathi esidawu bayazikhona ukuthi singazisiye ekhethweni bayamnendabe bayatshintsha izithelo zokhona ama-result ye bengabe be-eklowa lengomawazi lapha amasengi bengabe beyitshengisela ukwethuka kodwa bona sibile abaqondane lo khankaso o-president lama-structures e-ZANU PF vele bayazi balabana lakuthi wenga lakusibanda lamapholisa basemhlubulweni wabo abasoze beyithuke kakhulu kodwa ye bengathi bayacwayicwayisa kodwa kuabeduza
ye mnumzana Mpofu wena ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho oluzayo lungahamba njani ikakhulu nxa sikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi
ye amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo kodwa lokhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukachamisa analo ebantwini bakhe ngoba iqiniso likhona yokuthi abantu lokhu sisuka kukhetho oludlule luka-2018 ngendlela okwabhodlwa ngayo lakanje basathembele kuye so lokho kwenzakalayo kuma-MDC angeke kuphambanise kakhulu i-MDC enkulu i-MDC alliance butathi ibandla likachamisa mako ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kutshontshela kwe-ZANU PF ilakho kunqoba
wena ke mnumzana Ngwenya ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe
kanti madoda sesikhohliweni vele i-ZANU PF vele ngayinqobe i-MDC siyakwazi khona lokho konke okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe izek uPhisila Shigumba uyasale phansi labantu be-ZANU PF sebeqoqa khona ukuqhila esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lowo wakwafika eZambia watshelwa nje izindlela ezingasetshenziswa ukuthi bazimisise ngibona ngathi ngoba phela anti siyazi ukuthi kula ama-indoda ama-polling station bebebhayiza nje ama-police stations abaningi bebengayikhona so amanumbers akhona ayebe emaningi kuzahlupha ukuthi i-ZANU PF iqine kodwa ukuqoba i-MDC alliance kayinqobi ngoba inqobile iyabe inqoba ngoba i-ZANU PF iyabe ilenhloni beyisesaba ukugqila
umnumzana Joyce Ngwenya yingcwedi yequbungela ezombusazwe ubexoxa endawonye lolandela ezombusazwe umnumzana Cassius Mpofu
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Melika lizaphathisa abohlobo lweRohingya kwele Bema labaphandle kwalelo lizwe ngemali edlula izigidi ezifika phose amakhulu amabili 180 million ukuphathisa udubo oluhlasele laba bantu kunye labantu ababaphathisayo abaselizweni elingumakhelwane ele Bangladesh. Ekupheleni kukampandula omela elemelika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wethule lamazwi osokusenza ukuba elemelika libe liphathise abeRohingya ngemali engamadola adlula ibhiliyoni elilodwa lengxenye $1.5 billion kusukela ngoNcwabakazi womnyaka ka-2017 ngemva kokuba abesiRohingya abafika phose isigidi 740,000 badinga ukuphephela edolobheni leCox Bazar eBangladesh kulandela umbhuqazwe lolunye udlame esigabeni seBema esithiwa Rakhine State. Lolu ncedo luzahlenga impilo zabantu, kutsho uAmbassador Thomas Greenfield. Luzaphathisa ngokokuhlala, ukudla, amanzi okunatha, ezempilakahle lokubaduduza emoyeni wabo, i-psychological support ngesilungu. Luzaphathisa abeRohingya laba ngokuzilungiselela kungozi zemvelo lomkhuhlane we-COVID-19. Luzaphathisa ngokutholisa imfundo lokuhlomisa abantu beRohingya abaseBangladesh ngolwazi lokuzisebenza. U-Ambassador Thomas Greenfield uncome uhulumende wele Bangladesh lozulu othethe inyathelo elikhulu lokuphathisa abantu laba. Uncedo lweMelika luzaphathisa njalo abantu abafika phose ingxenye yesigidi 472,000 abakwele Bangladesh. Kumbiko ophathelane lokwengezelelwa kwencedo lolu, isikhulumeli sogatsha lwezenzakala ekhaya olwe-State Department, uMnumzana Ned Price, ugcizelele ukuqakatheka kokuzinikela kwamazwe wonke womhlaba ekuqedeni lolu daba. Laye uncome lohulumende wakwele Bangladesh ngenhliziyo enhle yabaphathisa abantu laba. Kodwa uncedo olunye njalo luyadingakala, kutsho uPrice. Siyakhuthaza abanye abatshali ukuthi baphathise ngenye njalo imali abantu besigaba seRakhine neziphepheli zeRohingya. UMnumzana Price ukufake sobala ukuthi labo abahluthuna umbuso kwele Bema ngombimbitho 2021 yibo abenza umbhuqazwe lobudlwangudlwangu kwabeRohingya leminye imihlobo labalenkolo ezehlukeneyo. Uhulumende webutho kumele acithwe, akhulule izibotshwa, abuyisele uhulumende wentando kaZulu njalo agcwalisise isivumelwano se-ASEAN's 5-point consensus, kutsho uPrice. Siyakhuthaza uhulumende wocuku ukuthi avumele ngokushesha ukuphiwa uncedo kulabo abaludingayo kunye nokuhanjiswa kwemithi ye-COVID-19.
Lo ngumbiko oyethulwe nguhulumende wakwelemelika. Singangakehlukani isihlobo, kothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela mhlawulo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngiGibbs Dube.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.